izijeziso zomnotho kudala sathi zikhithwe. Kodwa ke siyananzelela ukuthi eziningi zangikhona ngama-targeted sanction akhangele iziphathamandla zezanu-P F ezikade zisephula ulungelo loluntu. Senza ukuthi-ke abantu banyamalale, abantu bangavunyelwa ukwenza imihlangano yabo. Yikho sithi thina izijeziso lezi ziphuma hathi ngokuthi uyacela kodwa-ke ngokwenza. Ngibona ingane kabenze ukuthi izijeziso lezo zikhitshwe ngezenzo. Bangasitshela ukuthi odamara bangaphi, sivunyelwe thina ukuthi sikhankase siphume emsakazweni, singaboni izikhava kuphela lathi sizafuna ukuphuma emsakazweni njenge-MDC Alliance. Ungenza izinto ezinjalo lezo ngithemba la i-America izakhipha la ama-targeted sanctions. Siyavumelana sonke njengamazimbabweni ukuthi ama-sanctions kasiwafuni, kodwa-ke akube izenzo kungemazwi.
Baba Kaule, abantu abaningi bathi ukwesulwa kwezijeziso kusezandleni zenu njengeZANU-P F. Okudingakalayo yikuthi nje lihloniphe amalungelo oluntu, lihloniphe umbuso wenini.
Ye, into ekhona ke ngicungamele ukuthi lapha ngibona ngani iqiniso basilikhulumeni linjalo zihlobo zami. Silungiseni ilizwe lethu ngokuthi sime ngeqiniso, sithi lapho kubonakale khona sithi kubonake, lapho kulungiswe khona sithi sivume ukuthi kulungisiwe. Nginanzelela ukuthi inguquko ebekhona ngesikhathi uMnangagwa ethethe isihlalo sokuba ngumongameli waleli lizwe, kube le nguquko eningi kakhulu emele ivunyelwe ngokuthi isuswe ama-sanctions la akade khona ngaloko sokwenzakele. Ungananzelela even la kwi-independence ma ukangelela izolo lokho othamisalo bekhona phana lapo bekhulumisa kukuhle nje yonke into kusukela phana ngesikhathi uMnangagwa egcotshwa kuze kube lanamhlanje. Izinto azikhulumayo nento azenzayo ukhuluma khona okwakho akwenzayo ukuze kusithi-ke ngokunjalo sesesikhangela ukuthi hawu bakithi. Kanti manje ama-sanctions sengawani njengoba lakhathisa kulokuthula, kulungiselela ukukhetho, abantu bayazikhulumela, abantu bazenzela imihlangano bakhululekile. Abantu kunje sikhuluma amabandlalana azombangazwe male kithi kokothokotho ngabakhankasa bayenza into endi yabo, bahamba indawo lapho abafuna khona, bangena lapho abafuna, bakhululekile futhi. Angikwazi ukuthi kathi shiwa osokungathiwa ilungelo loluntu elikhunywa ngalo iliphi ilungelo loluntu olusadinga ngalokho esesikubonile okuhle kangaka. Sikhuluma nje senje siyasinadalala ngendaba yekheshi yemali khona kobe kuyatengisa mhlophe ukuthi kule sabhojeji ekhona kweyikhona eyenziwayo ngabomi ukuthi izinto zingalungi endaweni yemali.
Baba uNdlovu, yebo ukusilela kwemali kubangelwa izitha zeZANU-P F na kumbe kubangelwa ikakhulu ikuthi njengelizwe akukho okuningi esikuthengisa kwamanye amazwe okungasilethela imali?
Mina nokaGawule sivumelana entweni ezimbili. Okokuqala sivumelana ukuthi ama-sanctions kahambe. Okwesibili sivumelana ukuthi uMnangagwa ukhuluma kuhle. Kodwa-ke sithi thina sifuna izenzo hathi amazwi. Ekukhulumeni uyakhuluma sibili uMnangagwa ama-sweet nothings okungatshintshi lutho. I-economy ilokhu isehla isiya phansi. Sithi thina uhlupho esilalo eZimbabwe kayisilo lokuswelakala kwemali. Kuswelakala umaneja, kusemakala uplana, kusemakala umuntu ozenza izinto zicace, i-economy yelizwe ithuthuke iphumelele, imali ibe khona. Ngenelisa ukuyayibhenka, ngenelisa ukuyayithatha. Hathi ukuthi ngingayibhenka isingena emgodini kayisaphumi. Yikho esehlukana khona-ke leZANU-P F khonapho. Ekuthini-ke i-economy yona ngokwayo iyazisebenza yona. Singathi kufana le nature nje ukuthi isihlahla kumbe inhlanyeli ngaba phansi lela ikhule ithini la economy njalo. Kodwa-ke i-environment ekhona bayehluleka abeZANU-P F.
Kuyigqibe Kaule,
ngifunaqala ngibonge ubabazala iqiniso alikhulumileyo ukuthi ama-sanctions kumele asuswe. Alokho ngithanda ukukubonga kakhulu Ndlovu, ngoba abaningi bakhona abaningi labo abantu bakhona bavumi ukuthi ama-sanctions ayalimaza umumi welizwe ukuthi njalo akhona. Khonokho ngithanda ukukubonga kakhulu. Bese ngibonga futhi ukuthi hhayi uMnangagwa sibili ukhuluma kuhle kakhulu. Okhuluma kuhle futhi ukuthi akwenzayo yikwathi afisa ukuthi kwenziwe. Yikudiliza kulula kodwa ukwakha kunzima. So ukwakha kuyathatha isikhathi, izinto ziyakhona nje zathatha isikhathi ukuthi zibe esemumeni ongcono. Kodwa ngabona okwakhathesa abantu bezimbabwe zangamnikela ithuba uMnangagwa ukuthi aqhubekele phambili emnika item le. Yile qiniso kuningi aza kwenza akukhulumayo khonokho. Ukuqala nje kwe-MDC ukuthi lebakala lokhu lalokhu la yikuthi kudayelekile nje ukuthi abafowethu nxa sokuthi afika isikhathi sokhetho bayabamba lokhu, bebamba okukulawoli, bebamba lokwala, bebamba ukuthi hayi asiyani kodwa akubuye ngesikhathi esifaneleyo kodwa kungasilo khetho olulandwayo